ama-Afrika nje ukudalwa kwethu sadalwa ngendlela ukuthi sikukhuluma okubi, sikukhuluma okubuhlungu ngalo sedlule osefile. Ngokunye lapho kukhona okwenza ukuthi kupheliswe amanga afana nalawa nxa umuntu njengobaba uMgabe eselele laphana.
Kodwa njengoba bekhuluma kuhle kakhulu njalo ngaye, kayisiyo mbali yakhe yini ezangena engwalweni yona leyo?
Hayi, izophelela emangcwabeni, iphelele emaralini, iphelele emibuthwaneni enjengayona leyi umbuthano kade ukhona. Eqinisweni lamaqiniso, imbali kaMgabe ibhalwe emizimbeni yamaZimbabwe alamanxeba. Ibhale emafusini eZimbabwe lapho kulama mass graves khona okungcwatshwe khona abantu. Ibhalwe endlaleni yabantu baseZimbabwe lokudilikeni komnotho, lokudilikeni kombuso. Bebuhlungwini obukhona nxa ubheka ilizwe leZimbabwe, ukhangela imigwaqo, ukhangela izibhedlela, ukhangela izikolo, yiyo imbali kaMgabe ebhaliweyo. Ibhalwe ekubuseni kukaMnangagwa, okokubulala abantu, kudubula ababhikishayo, abaprotestayo, lokuphikisa ndokanjalo. Yimbali yakhe khona. Akula manga, akula nganekwane ezayitshintsha leyo mbali, ngoba isemzimbeni nasemoyeni yabantu baseZimbabwe.
Umndeni wakhe uthi uzabekwa eHeroes Acre ngemva kwenyanga. Uthini ngalokho?
Okwenzakalayo baba ukuthi kulezi nkulumo ezenziwayo emsamo, kulamajoyi afungelanayo lezifungo ezabotshwayo ngesikhathi uMgabe ethathelwa umbuso ngodlame ngumnankagwa lamabutho labethiwenga labomnumzane uValerius Bhali. Okwakumele kwenziwe ngemva kokumhluphulela umbuso, kwakumele kube nenkulumo. Abantu abahlakaniphileyo benza njalo. Ngabe thatha umbuso loba bewuthethe ngodlamo, bayenza ama-amnesty, benze le nkulumo, banikeza ama-guarantee, le nkuthazo yokuthi hayi silithathele kodwa soze silibulale, lizahlala kahle ilizwe lani ngeleni, sizosebenza lani kumbe siphile lani. Ngobuthutha, ubufitshane bomqondo lobuncane benhliziyo obaba uMnankagwa bagijimela intambo zombuso, bathatha izihlalo, bakhohlwa inkulumo enkulu okwakumele yenziwe.